Imbiko yabezimbabwe ababhubhayo behlale inyanga lezinyanga besezindlini lapho kugcinwa khona izidumbu imochari ivamile. Lokhu kudalwa ukuthi umuyi uyabe engatshiyanga imali kumbe ihlobo lazo zingela mali yokuhlawula okufunakalayo ukuhambisa isidumbu ekhaya. Abezimbabwe abaseBotswana labo babhekane lobunzima ngesikhathi zezimfa. Okunhlanganiswe ephathisa bezimbabwe ngesikhathi zobunzima eBotswana ebambanani caregivers umnumzana Titus Nxumalo uthi kusuka kube nzima uma sekuthe kwaba lomonakalo. Lokhu kuqala ukuthi abantu bekhaya bagcine bengcwatshwa kwele Botswana ungayisikho ukuthanda kwemuli kodwa kuyikuswelakala kwemali yokuphathisa kundleko zezimfa.
Kodwa kasichelesi ngabangcwatshwe eBotswana ngoba umuntu kumele ayengcwatshwa kibo. Yikho sadala ibambanani, sidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni. Nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya, nxa kufanele ekhaya. Nxa kufanele simncedise njalo ngesincedisa kakho simncedise.
Omunye oweZimbabwe oseHabroni umnumzana Mluleki Bebe uthi kugcina kudluliswa ingcebethu esikhathini eziningi uma umuntu ekhaya ebhubhile. Uthi basanda ukuphatha udaba lokuthi kulomunye wayelokhe watshona ngompandula kodwa elokhe egcinwe emotsha.
Silohlupho lapho esihlangane lalo kulo njengalokho sihamba sincedisa abantu. So siripotele umuntu wakithi ekhaya ovele ekhezi owatshona ngoSeptemba, isidumbu sisakeleke sisemosha. So sizama ukuncedisa manje sishethela imali.
Umnumzana Levi Moyo okwavelelwa isehlakalo sokuthi isihlobo sakhe sigcinwe emotsha okwedlula inyanga uthi imali yiyo eyabe isilela.
Lapha ngohlupho ngithonele umalumami oselesikhathi elana ishonile eBotswana. So esesikucela njengesihlobo sicela usizo lwemali ukuze simhambise ekhaya. Ekewa ekhaya imali esishoda ngayo imali engaba ngange-6,000 ukuze sikwazi ukumsa ekhaya ngoba lana obesebenza khona bengala maphepha njalo lapho obesebenza khona abantu bakhona asibaboni. So yikho sicela usizo.
Kuvamile ukuthi abaqhashi bengaphathisi ngedliwo zemfa uma weZimbabwe wayebasebenzela kade yala maphepha anikeza imvume yokuhlala kumbe ukusebenza elizweni. Abaqhashi babe besesaba ukuthi abomthetho bazabahlawulisa ukuqhasha umuntu wokuza engela maphepha aqondileyo. Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro uthi uqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathole okwafaneleyo lapho abasebenza khona noma bengela maphepha.
But you may realize that a number of the others, there are a number of our people have been mistreated. People take advantage of the fact that they are not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangala maphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungela maphepha awusela lungilo.
Umgono weshuro uthi bazaqhubeka bezama ukuphathisa abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha wonqabela indaba zokuthi kube nzima ukuthi bathole ungcwatshwa ohloniphekayo kumbe bengahlukuluzwanga bomthetho.
But as you are aware, we've enrolled our mobile exercise where we are going around Botswana to document, and the reception has actually been improving. We've also seen a number of people.
Njengoba usazi sisaqala uhlelo lokuthi siphathise abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha.
Iningi ikakhulu eliphila ngokubamba-bamba alenelisi imali efunwa amankampani athengisa inhlelo zokungcwaba awema-funeral policy. Abanye bazama ukungena inhlanganiso ezifana lama-burial society kodwa ukukhipha imali yenyanga lenyanga kusuka kubasinde. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.